Ye, ngiyajabula kakhulu ngoba siyabona ukuthi umnumzane uTrump u-competitive kakhulu ku-state esifana le-Florida esibalwa njenge-swing state. Siyazi ukubana uTrump wawina i-Florida ngo-2016. So mangibona umnumzane uBiden elwisana laye ngoba khona manje ngujikile obhanqa lapho e-Florida. Sesikhangele khona ukuthi sibone ngoba once uBiden angathatha i-Florida uyabe senida nje maybe yes, one more state esathathwa ngu-Trump ukuthi ahlabe guaranteed amavoti adlula kaTrump. So yeah, so far ngingathi kuyabukeka kakhulu esikubonayo ngoba sibona even lase-Ohio ngiyazi kusase early kodwa sibona umnumzane uBiden elida kakuhle lapha e-Ohio. So sesikhangelele nje ukuthi sibone ukuthi ama-state awinwa ngu-Trump ngo-2016 senza kanjani ngoba awethu ngiyazi ukubana ngile confidence ukuthi awethu asoze siwaluze. So sesikhangelele kula athathwa ngu-Trump ngo-2016 ukuthi senza kanjani.
Amavoti athunyelwa ngeposo lawa aliwa ngama Republicans ubona yebalwa wonke yini?
Udaba lwama postal votes luvery contentious luyahlupha khona manje ludaba oluchisa impela ngoba kuyacaca ukubana uTrump uyazi ukuthi abaningi abantu abavota ngepostal vote ngabantu abasaba igciwane le-coronavirus and ngabantu bama-democrats ngoba ama-democrats yiwo athatha igciwane leli-serious. So uyazi ukuthi ama-postal votes azongena ayabe engawe angama-democrats. So uyakulwisa lokho kakhulu uTrump. Siyabona elwisa even iku-state ye-Pennsylvania sibone esiya kuma-courts lapho ukuthi ama-votes azobuya nge-post after sewuqedwe ukuvota akumelanga account. Whereas siyazi from kudala ukuthi ama-votes awe-mail in ayavunyelwa kwamanye ama-states even after 10 days from election ngoba kuyaziwa ukuthi i-post office ihamba kancane ekudeliveni ama-ballot papers lawa.